uyabona uhlupho lukhona ufanele ulu-understande, nabantu balu-understande ukuthi kulanto engangokuthi umuntu uyathathwa khona napha eZimbabwe okulamapholisa, okulama-CIO, okulamasotha, okule-intelligence yonke, okulabantu be-MTC labezanu bonke, ukuthi kuthiwa umuntu uyathathwa emini libalele angabonakali. Kutsho ukuthi lathi xa bengakambulali sifuna ukuthi bambise emthethandaba batho ukuthi bamthatheleni ngoba akulasizathu sokuthi ihulumende ezinyezane sikubonile abantu abathile benyamalala o-captain beyabe siyatholakala ezintabeni obani bani orashiwe guja abanyamalala kwazi ngoba namhlanje uhulumende angabi lezindaba zalutho angakhunjuzwe ngabantu ukuthi hawu nampa abantu bayanyamalala uhulumende yenze okwenzayo asibaboni bekwenza
kuloko. Ye, kodwa uhulumende usekhulumile ukuthi la ikakwazi ukuthi umnumzana Tsamala ungaphi njalo lani ingani alilabufakazi obuqinileyo bokuthi lokho kungabe kwenzakala.
Iqiniso likhona imota eyamthathayo abantu ababonayo abangama-witness lanxa labo bantu bengagqokanga ama-inform babetshengisa ukuthi ngabantu abalobuvutho phakathi abantu abathreniweyo. So abantu abathreniweyo abenjalo ama-CIO umsebenzi wawo ngokugcina ilizwe ukuthi kungangena ama-insurgency. Xa sokungena ama-insurgency ethatha ogambara thina sizakuthi ngama-CIO they connect lama-insurgency lawo athethe ugambara.